Soku izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 31 kuzivandlela 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sikhangelele ukubana abe ngumuntu oza kuba leqiniso, abe ngumuntu oza kuba le-transparency emsebenzini wakhe, ngoba kuma-elections adlulileyo kusiba le-problem eyama-commissioners akade engathi angxolane nezanu PF.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho isilomgcini sihlalo omutsha ngemva kokusuka kukaJustice Rita Makarao kulesi sikhundla ngompalakazi.
So for us it's a breakthrough that at least we have managed to advocate for some people bakakwanisa kwana ma birth certificate and ma national ID.
Okusijabulisayo thina yikuba sanelise ukubamela laba bantu banelisa ukusithatha lezo ncwadi ezifunakalayo ukubalisa ezokuzalwa nezithunga. Thina sifuna umuntu wonke aphathe ukhetho oluzayo.
Izakhamizi zeHopley leSouth Lee Park eHarare sezenelisile ukubhalisela ukuvota ngemva kokungenela kwekomishini yamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi sokuzaba lemigoqo emthethweni ovumela abokuza ukuthuthela eMelika lapho esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho isilomgcini sihlalo omutsha ngemva kokusuka kukaJustice Rita Makarao kulesi sikhundla ngompalakazi. Umahluli wedale le High Court uJustice Priscilla Chikumba nguye osekhokhela iZimbabwe Electoral Commission. Umabhalane osebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Misheke Spanda uthi uJustice Chikumba uzafungiswa ukuqala umsebenzi ekuseni kusasa. UChikumba wazakala kakhulu ngokuvumela ukutshengisela kwamabandla aphikisayo akumanyano weNERA ngomnyaka ka-2016. Isinqumo lesi sachothozwa kakhulu ngomnumzana Robert Mugabe esangumongameli. Nyakenye uthe edinga umsebenzi wokuba ngumahluleli weSupreme Court kwaba lo somabhizimusi owamedesa icala lokudinga ukufumbathiswa inkulungwane ezingama chumi amabili. Abamabandla aphikisayo bona bathi uChikumba kumele aqhube umsebenzi wakhe kuhle engathathi hlangothi. Sixhume umsekelo wesikhulumeli seMTC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube, umnumzana Mbuso Siso.
Sikhangelele ukubana abe ngumuntu oza kuba leqiniso, abe ngumuntu oza kuba le-transparency emsebenzini wakhe, ngoba kuma-elections adlulileyo besiba le-problem eyama-commissioners akade engathi angxolane nezanu PF. Kusifaka esibangeni sokuthi sibe le-disadvantage eyokuthi sigcina sesiluza ama-elections ngodaba oludumileyo nje okuthiwa i-rigging.
Ukukhethwa kukaJustice Makarao sabona kusamukelwa ngabanye benu kumabandla aphikisayo, kodwa lazo kuphikisa sokule lisithi usetshenziswa yiZanu PF. UJustice Chikumba libona esiba ngumuntu ozimeleyo yini?
Ikuthi ukuthemba ibandla elikhokhelayo ku-government njengeZanu PF kusuka kube nzima kakhulu, njengoba usitsho nje ukuthi saqalisa uRita Makarawa simthemba. Kodwa ngiyakhumbula nje uRita Makarawa engena kulesiyana isikhathi sasivele singabantu ababe sithi sifuna ukuthi amabandla wonke aku-GNU abe lama-representatives abo, kube lokubhalansa okuthize, kuwokuphosa kube nesilinganiso se-COPAC whereby silama co-chairs. Unfortunately, sayenza abalanga kulokhu zeni kuzeke. Kwathina sokungena umama uRita Makarawa owagcina esisenza ubungilimbani bezanuPS.
Umnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Siphinde saxhuma njalo umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Sonke siyazi ukuthi kuleli lizwe kakula muntu ongena abe ngujaji emakhosi aseZimbabwe nxa engasebenzeli iZANU-PF. Njalo sonke siyazi ukuthi uZulu waseZimbabwe wayesethe khona yena isifiso sabo ukuthi kudinga utshalimane wevekhi. Abantu kabafaka ama-CV. Ama-CV lawa akhangele ngoZulu banelise ukuthi babuzwe imibuzo laba bantu abafuna ukuba ngotshalimane ukwenzela ukuthi idinge umuntu ongabambi uhlangothi nethi ngelezanu kumbe ngele-MDC kumbe ngelayiphi party. Sifuna thina umuntu ozasebenzela uZulu ayikhona ukuthi enze umsebenzi ngokuthi abekheliwe izanu ukuthi yenzele.
Njengoba sekhethiwe sengenile kulesi sikhundla uChigumba, kuyini elingamxwayisa ngakho?
Kabe kwazi ukuthi kasebenzeli izano, usebenzela abantwana baseZimbabwe, kalandele imithetho ekhona, njalo alandele izifiso zikaZulu. UZulu hlaba umkhosi ngokhetho lelisiyakilo, ngoba uZulu uthi khona kule migoqo okumele itshintshe ukwenzela ukuthi siphume nokhetho oluzavuma umhlaba jikelele. So nxa ingene ngosisini leyana bahlazithele ukuthi usebenzela uZulu, ngoba ngehluleka ukusebenzela uZulu uzawuhlaba umkhosi sitshengisa ukuthi sehlulekile usesebenzela izandla.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT. Izakhamizi zeHopelele Southlea Park eHarare ebezisehluleka ukubhalisela ukuvota ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukuswela izithupha sezenelisile ukubhalisa ngemva kokungenela kwekomishini yamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission. Kuvika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kokuba lezi zakhamizi iningi lazo kungase sebatsha ziye zayatshengisela emahofisini kamabhalane omkhulu kahulumende umnumzana Thobaye Wamdede kunsukwana isanda kwedlula. Abakhulumisane lalo msakazo endaweni yokubhalisela ukuvota eye Hopelele Satellite Clinic baveze ukukhathazeka ngendlela abezeki abasebenza ngayo, bethi bayaphuza ukusiza abantu abanye bagcine bekhalala. UNkosazana Lindani Mtasa oleminyaka engamashumi amabili lasithupha yokuzalwa ngomunye oye wayabhalisa ngemva kokungenela kwabe-ZHRC.
Baphunga ukuthatha abantu nje kuyenza izinto ezingaqedakaliyo, ama-favors. Abanye bayangenela, abangene elayinini, baphunga ukungena nje. Ngoba abantu banguna ba-slow, omunye wangona uphunga ukuphuma ukuthi uyangaphi, sabe singakwazi uphunga ukuphuma uyihlalele phandle.
UNkosazana Mtasa uthi ngokwakuqala ukuphatheka kukhetho ethe okudanisayo yikuba kulabanye asebehamba besethusela abantu eHopelele ukuthi bayebhalisa lanxa engathandanga ukuba betha ngamagama.
Ah, njoba thina laphana esihlala khona bathe ungayekeli ukuyirejista bazasitshaya njani njani, so sibonga ukuthi wothi sihambe sizingenesesside funa ngale esihlala khona eHopelele. Kumbe bayebefuna ukuthi thina sisabe abengakwazi ukuthi bayenzelani khona.
UNkosazana Khudzana Mkoko isiphathamandla senhlanganiso ezimele yodwa ebona ngamalungelo oluntu endabeni zokhetho eye Election Resource Center ERC. Yenake labanye benhlanganiso yakhe bahamba bebhodabhoda lapho kubhalisela khona abantu ukuvota, bebona ukuba umsebenzi uqhutshwa kakuhle, uyasizwa na uZulu nxa ethe wayakizo. UNkosazana Mkoko uthi njenge-ERC bayalujabulela usizo olutholiswa uZulu weHopelele Southlea Park ngokungenela kwabe-ZHRC osesanelisa laye ukuyabhalisa ukuvota.
So for us it's a breakthrough that at least we have managed to advocate for some people bakakwanisa kuwana ma birth certificate and ma national ID.
Okusijabulisayo thina yikuba sanelise ukubamela laba bantu banelisa ukusithatha lezo ncwadi ezifunakalayo ukubalisa ezokuzalwa nezithupha. Thina sifuna umuntu wonke aphatheke kukhetho oluzayo. Abasakhulayo, abesifazane labakhubazekileyo banelise ukuphatheka kukhetho lapho selusenziwe.
Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zezekhi ngoba zalile lapho zivuzwa ngale ndaba yokusebenza kwazo zimadolonzima. Iningi labahlala eSouthly Park leHopley kakhulu kungabantu abaswelayo. Abanye kungabakhula bezintandane baswela lezihlobo ezibasizayo ukuthi bathole lezi ncwadi ezivalisa ezokuzalwa kanye lezithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi akulalutho olungavimba ilizwe lakhe ukuthi lithuthuke ngemfanelo nxa abantu bakuleli lizwe bengadonsa ndawonye. Uthi njalo uhulumende wakhe uphakathi kokukhangela indlela zokuguqula imithetho ephathelane lokungena kwamanye amazwe eMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump ukulume amazwi la ngolwesibili ntambama eWashington DC edala leCongress lapho besethula khona umbiko wakhe oqhathekileyo weState of the Union Address. Uthi abantu beMelika balakho ukwenza konke abakufisayo nxa besebenza ndawonye.
Over the last year, the world has seen what we always knew, that no people on earth are so fearless or daring or determined as Americans. If there is a mountain, we climb it.
Uphinde wakhuluma okuningi ngokwenzakala kweMelika esithi umnotho ututuka ngemfanelo. UTrump uzijaye isifuba ngokwehlisa umthelo wetax esithi lokhu kwenza ukuthi abantu bathole imali eningi okumangalisayo esala ezambeni zabo sebethathelwe umthelo lo.
We enacted the biggest tax cuts and reforms in American history.
Uthe amabhizimisi lawo sethuthuka ngemfanelo ngokwehliswa komthelo wetax. Njengokukhangelelwe ngokuzulu, uTrump ubambe njalo udaba lwabantu bokuza, ikakhulu labo abakuhlelo olwethulwa nguhulumende wayengumongameli umnumzana Barack Obama ule-Deferred Action for Childhood Arrivals. Lolu luhlelo lwabantwana ababuya labazali babo eMelika besesebancane abangelamaphepha okwamanje afunwa nguhulumende ukuthi bahlale elizweni leli. UTrump uthi kumele ibandla lama-Republicans lama-Democrats basebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kulungiswe udaba lolu. Uthi ziningi inhlelo okumele zilungiswe ezinjengokuphetha uhlelo lwe-diversity lottery visa.
Time to begin moving toward a merit-based immigration system. One that admits people who are skilled, who want to work, who will contribute to our society.
Abakubandla lama-Democrats abajabulanga ngokwethulwe nguTrump besithi uTrump wenze santando njalo ukhuluma ize.
We see an economy that makes stocks soar, investor portfolios bulge, and corporate profits climb, but fails to give workers their fair share of the reward. A government that struggles to keep itself open.
Ukuze sizwe okuningi okwenzakala eCongress njalo lokuthi abantu bakubona njani okwethulwe nguDonald Trump, sixoxe lomnumzana Vukani Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas.
Umongameli lapha usitshengisa ukuthi endabeni ye-immigration yokubuya lapha e-America, yokuhlala lapha e-America, uthi hatshi kasikhangeleni inside, sigcinane thina.
Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Ukuhlaziya amazwi kaMongameli Trump ikakhulu ngokuza kwaba kwamanyamazwe eMelika sixhume isizalwane saseZimbabwe esihlala eDallas, Texas khonapha eMelika umnumzana Thabang Nare.
Speech sikababa uTrump sibe lokukhanyelela kakhulu indaba ze-immigration njengokusitsho bakhanyela leyo kuthiwa yi-Dreamers Act ekhanyela ikakhulu laba ababuya bebancane abavele eMexico lakwezinye indawo ze-Latin America. Yakhuluma la nge-visa lottery leyoyitshoyo abantu abaningi e-Africa, Asia, umhlaba wonke jikelele kade besiba le thuba lokuthi bebe lenhlanhla enkulu yokuthi bengene kwele America nge-visa lottery okungani yikubheja umuntu engene nje. Indaba enzima yena leyo kodwa sikunanzelelayo ukuba ngendaba zama-refugee lokuthi laba akade behamba be-visa kwezinye indawo uTrump uthe yizo izizathu ezenza ukuthi kwesule i-visa lottery ngoba omunye owabuya ngobona lapha wayengene ngaleyo lottery. Kade kuyinto enhle ekade ikhona e-America asazi ukuthi uzayenelisa ukuthi ama-Democrats bevumelane ngakho konke lokhu ngoba sibonile ukuthi balembono ehlukeneyo ngokuthi indaba ye-immigration iphathwe kanjani.
Usole njalo isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamanye amazwe ase-Afrika le-Melika, isivumelwano se-AGOA esithi amazwe la nxa ethengisa impahla eMelika kabhadali mthelo, kodwa iMelika yona nxa ithengisa izinto e-Afrika kumele ibhadale umthelo. Uthi lokho kumele kume lakho, ungathini ngalawo mazwe?
Yes, siyazi ukuthi amazwe anjengabo Ethiopia kade ethumeza impahla zokugqoka labo Kenya ukuthi zithengise lapha e-America. Ziyathenga kakhulu impahla, abantu baningi kwenze imnotho yabo yathuthuka. So yibudlelwano obuhle lobo, kodwa njengoba sibona ukuthi ubaba uTrump yena ukhanya ezimisele ephakamisa indaba yokuthi imisebenzi kwele America kumele iphenduke, kungabi imisebenzi kuphela ekwamanye amazwe, futhi i-Africa layo isisizwa ubuhlungu besinqumo sakhe sokuthi imisebenzi kayiphenduke e-America.
Umnumzana Thabang Nare isizalwane saseZimbabwe esihlala eDallas, Texas khonapha eMelika. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zaseZimbabwe sesihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sikela imizamo enziwa ngumongameli Donald Trump eyokwenqabela ukuza kwaba kwamanye amazwe eMelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iningi labantu bokuza eMelika ikakhulu abavela emazweni akhuluma ulimi lwe-Spanish abangakabi lengwalo esemthethweni zokuhlala kuleli lizwe bathi sebehlalele evalweni lokuxotshwa phansi kombuso kamongameli Trump ngoba bemiswa mahlayana emigwaqweni bebuzwa ukuthi bakuleli lizwe okusemthethweni na. Isikolo sabenkonzo yamaKatolika eseVatican City kasisekeli ukudonselana osekuqhamuke kuleli bandla kwele China. AmaKatolika kwele China asedabukene phakathi abangamacele amabili, elinye lisekelwa ngohulumende wakulelo lizwe kuthi elinye ngeliphambana lokufunwa inhlanganiso yabafundisi abasekelwa ngohulumende. Ukutshengisela kwamakhosi lamakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle iWange Colliery esezile minyaka edlula emihlanu zingaholi kungene kulanga lesithathu namuhla. Ukutshengisela lokhu kuvunyelwe libutho njalo abantwana bezisebenzi lezi labo baphathekile kikho, kubika uAnastasia Ndlovu.
imuli ezedlula amakhulu amahlanu ezitshengiselayo eWange Colliery Company Limited zibike ukuba sebeleminyaka phose edlula emihlanu bengaholiswa kodwa amalahle ayathengwa malanga onke njalo amapolisa ebebalandulele ukutshengisela baze baphiwa imvumo libutho. Izisebenzi zeWange ziphila nzima abaholi kodwa basebenza gadalala osekubangele ukuba imuli zabo zingenele ukuze bengahlukuluzwa ngabaqhathi kulandela ukutshengisela njalo abasaphatheki ngesiphatho sikamqhathi. Unkosikazi Thobekile Shoko oleminyaka eyi-29 olomkakhe osebenza e-Opencast uthi kuyafana lokuthi umkakhe akasebenzi ethi babuhlungu omkabo abaholi balabantwana njalo bazibona bengela kusasa.
Ngithethwe ngubaba osebenza e-Colliery. Today we are on day 3 on the demonstrations of amadoda ethu. We are in pain. Sebuhlungwini obubuhlungu kakhulu. Umngeti sebele 5 years they are not being paid. And we are not even given anything. And we have kids who go to school. We are a young growing generation. We don't even have a future. Asiwazi ukuthi siqalela ngapi siye ngapi because asilakho esilapha because of our husbands. We know that our company is a major company of Zimbabwe.
Owayesebenza eWange Colliery Company Limited osewachiya umsebenzi uFarai Ngwenya owachiya umsebenzi ngomnyaka ka-2012 uthi lokhe wachiya umsebenzi kakaze aphiwe imali bahlala bethenjiswa njalo sebetholiswe incwadi zokuthi baphume ezindlini zenkampani labantwana abasafundi.
ERP ngaphuma ngo-2012. From 2012 till today sengile 5 years lama months. Ngo-8 June yabengkwanisa 6 years. Anganikwa even cent. Baphonga ukuthi kuthiwa buyanikizwa ama 200 at times asiphiwa even cent. Asizakwazi ukuthi thina vele owenza senze njani. Imali zethu sezile lokhu ze inflation sizilokhuzile. So ukuthi senze njani thina sakwazi. Sise receive ama letters ezindlini ukuthi siphume ezindlini. Sizakuya ngapi thina singelalutho asilani. Abantwana besikolo abasafundi bahlezi ezindlini. Thina asinamali yokuthi sihambe siyokwakha.
Omunye njalo owachiya umsebenzi unkosikazi Dorin Chuma uthi abantu bazikhethela ukuchiya umsebenzi ngoba bekungasasizi yikho bekhethe ukuchiya ngoba babethenjisiwe ukuphiwa imali zokuchiya umsebenzi.
Imali siluzivala. Sebefuna ukusibona bona i-management thina singabayanga. Because we won't be able to build anything, even to do anything with the money. Ngoba nje bona babambile imali zabo omkayo awobaba bethu. Sebebambile. Esikufuna ukuthi siphume la sifuna 10,000 per each person. Even 16% yona leyo yasalayo from 23. Obaba bethu babuya bezo report ezindlini. Ah kule 23. Ah kule how many? Sicinisela yi 7. Leyana yaginywa ikuyini 16,000. Yikho sikufunayo. I 16% leyana. Yikho sikufunayo thina ukuthi ka test sihlezi sinje.
Ethi incwadi zokubaxotsha ezindlini seziyinqwaba ezindlini njalo inkokheli ezikhona aziphume ngoba sebehlulekile ukusebenza labantu.
Bethi nyanga sabasebenzela kubuhle nto nabo kumele besiko kungokwethu siye yakha. Sihambe kuhle sivalelisane kuhle. Kanti yona vele i-management enjani ezafuna ukubona ufomeni owayesebenzela i-big company. Ehlale emathokothokweni engelandla bembambele idlule imali yakhe. Bona omagore bahlezi ngale ecompany lodge kathesi ungabakhangela izihlathi ukuthi sezinjani sezinjani izihlathi thina lokhu esiwonda imali babambile khona ngale i-interest yeba khona yini i-scheme of arrangement yayenziwe ecourt ecourt bathi sebeyenzile lokhu e-scheme of arrangement kathesi abasasiniki njani imali.
Ababe izi sebenzi ze wangi koliari kampani. Sebetoli soe incwadi zokuthi baphume ezindlini zenkampani. Kodwa bona bathi abasoke baphume ezindlini mpaka. Baze batholiswe imali zabo. Kulandela isinqumo se High Court ukuthi batholiswe imali zabo. Ngomnyaka odlule izisebenzi zeWange Colliery Company Limited bake baholiswa impuphu lezitina inkampani isithi ayilamali kodwa izikhulu zenkampani zihleli kamnandi. Bekungela odobha incingo kumahofisi onke eWange Colliery Company umsakazo waze waya emoyeni. Abatshengiselayo bathi bazatshengisela konke kuze kulunge. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngokuhamba kwezimota umnumzana Joram Gumbo namuhla ulaye iziphathamandla zogatsha lwe-VID ukuthi zixotshe zonke isebenzi ezingethembekanga ezibikwa zifeyilisa abantu abadinga isithupha zokutshayela izimota ngabomo nxa bengazifumbathisanga. Ekhuluma lesiphathamandla lezi eHarare, uGumbo usole kakhulu umkhuba wenkohlakalo wona athi ugxilile emahofisini ogatsha lwe-VID elizweni lonke jikelele. Wengeze wathi ezinye ingozi zomgwaqo zibangelwa ngabatshayeli abayabe bethole amalayisensi ngokufumbathisa iziphathamandla ze-VID bona bengakwazi ukutshayela. Ngakho uthi uGumbo uxwayise izicukuthwane zalolu gatsha ukuthi ziqede ungethembeki lokhu ngokuxotsha zonke izigilamkhuba. Zingehluleka uthe uzaxotsha zona umsebenzi. Sixoxe lomeli weBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Umnumzana Gumbo ngomunye wabalaba kuhulumende ngale esikhuluma ngayo abakhuluma kuhle ngalokho okufuze kwenzakale. Kodwa singalibali phela ukuthi akulamalanga amangaki umhlonitshwa uGumbo ebisele ama-managers aweyinye inhlanganiso ephansi kweministry yakhe abezinara akade bebotshiwe benamacala akade kufuze ukuthi bebangenisa bemadali. Izinara ephansi kwakhe umnumzana uGumbo ehambe yawithdrawa amakhesi sizona la singakwazi ke ukuthi osukukhona ku-VID okungekhoyo kuzinara okwayeza ukuthi ezinara i-case yewithdrawer yikuyini engikubonayo nje yikukhuluma mhlawumbe ekhuluma kanjalo uminista laye ufuna ukuthi ekontrole kuhle leyo nhlanganiso ukwenzela ukuthi phela laye nxa kuyikuthi kumele ayithole okutholakalayo anginaqiniso ukuthi khona sizabona ozaxotshwa ngaphandle kokubana nxa kuyikuthi uGumbo sokunezihlobo labangane sokufuza ezingene e-VID.
Ukhona ukungethembeki baba Spanda kugatsha lwe-VID ekuphiweni kwabantu ama-license, ama-driver's license. Ungathi kubhahe kanganani?
Kubhahile. Akula lapho esingathi khona lakukho ugcwele ilizwe lonke. Ngabe sibe sibuyamelisa umnumzana uGumbo ukuthi eyilise besiyabambana izandla naye sisebenza sindawonye ukuthi nakuphele lokho kungathembakali okwenzakalayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda, ngumeli weBinga North edalele ePhalamende. Namike ehlabela kamnandi lapho egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission silomgcinisihlalo omutsha ngumahluli wedale le High Court of Justice Priscilla Chigumba. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungamile inkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.